sekuphambanisa ikakhulu inhlalakahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama youth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama suicide. Indaba yezidakamizwa yinaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegxile kuzo kakhulu. Uthole umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha eBridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu, amapolisa azama ngendlela zonke, kodwa laba labo abahambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa sebelamacebo abaningi ukuzedlulisa, ezinye siyaphetsheya, ezinye zithengiswa khonapha. Into esihluphile kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke, izakhamizi, uhulumende, lamapholisa, la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho, ngoba kuzasibulalela imuli zethu, kuzasibulalela inhlalakahle yethu.
Ungajola usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBridge.
Abanye baba lodlakela begcina bephambanisa lezimuli lenhlala kahle kona lapho ayabehlezi khona, even la khonapha elokitshini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizwa zinalezi. Abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle, abasafundi. Liyabe lisithi umntwana wesikolo kanti kaya ngesikolo, selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle. Uma likulandelisa kuhle lithola ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwa zinalezi, ngoba zigcina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu, bengasalandeli le mithetho yelizwe, beyephula usantando. Njengaba ma-resident eBridge kuyasihlukuluza lathi, kusibamba kakhulu emoyeni. Sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela, ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke. Njengakhona apha kithi eBridge lapho, ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona, uyathola ukuthi kuba kuningi. But indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi, abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa, uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezo, kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu. Asikukhulumi, ngazi ukuthi kuyesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khona apho enxa bafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi. Siyacela sibili ukuthi aliwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakuba ikhangelela khona usibili, bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizo ukuthi lapha kulezidakamizwa. Kungaba ngcono sibili, kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBridge.
Endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo. Khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba?
EBridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa. Zibe sizacela sibili ukuthi uhulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha, ezakhiwa azisebenzi lutho. Silama hoteli amanye khona apha akhiwa kudala akasebenzi lutho, avala kudala. Aluba uhulumende engafaka i-center iya-rehabilitation ukuze abantu bona lawa lama youth ontanga bona lawa labanye bonke abangena kuzidakamizwa, i-drug and substance abuse, bathole indawo yokuthi bangancedwa khona whereby they are rehabilitated. Laba batholakala belazo bethengisa, ucele ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo, engxenye kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga.